umnotho weZimbabwe weyame endaweni eziningi okugoqela ubudlelwane lamanye amazwe aphetheya. Yepha amanye amazwe aphetheya lawo alobudlelwane namazwe anobudlelwane ne-Israel. Ngakho-ke sakhayela nika umzekeliso oseduze. Ilizwe lase-South Africa elinye lamazwe esidlelana nawo kakhulu kwezomnotho. Kukathi layo ilobudlelwane obukhulu namazwe athintane nangcelezelane lasebenzelana lamazwe nalamazwe ase-Israel, nelizwe lase-Israel. Ngakho-ke ngezinye indlela akusithinti directly, kuyasithinta nje ngenxa yokuthi labo esidlelana nabo nabo bavele bathintekile ngokwenzakala ngale, ngoba kuphazamisa ukuhamba kuhle kwezimpahla esikhathi disruption i-supply chain.
Ezinye inhlangothi zikahulumende kumbe ezeZimbabwe ezingakhangelana lobunzima ngenxa yalimpi yiziphi?
Ngingafanisela ugatsha lwezezimo engathi yisho fasinaso. Ngathinta njalo ugatsha lwezebutho, ngoba siyazi ibutho lethu lithola ezinye zezikhathi zokuncediswa ekuboleni ubuthule bamabutho wethu kuvelela izweni lase-Israel. Akho nxa yokuthi sisaphathekile phakathi kwe-NPA kuyanciphisa amathuba okubana ilizwe lethu lithole impahla ezinjengalezo okucina kuphazamisa ukuthutha kwehlelo zikahulumende kakhulu kwingatsha ezizinsizeni.
Kulokuphazamiseka komnotho kumbe phazamisa kakhulu abantu nje abantukazana nxa sikhangela limpi?
Hayi, nxa sikhangela abantukazana asikhangelelanga abathinta kakhulu, ngoba kuvele kuvikelekile ngokuhulumende kuye lobudlelwane kakhulu lamazwekana. Ngakho-ke ufakile ezinye ihlelo zezabona ugatha lwezama-industries umphathintambo waye sitho ukubana sokuvulekile ukuthi abantu bazingenisele i-fertilizer, bazingenisele lokunye okuncedisayo. Kunanzeleleke obana kungabe kulokuthinteka kwezomnotho ngenxa yokuphazamiseka lokhu.